izolo ebusuku indoda lo okuthiwa ngu-Friday Simpson ezingifonele esithi yakhe isitshaywe nge-petrol bomb, imota la itshaywe nge-petrol bomb amadoda angu-4 akade evala ubuso, ababili bethwele imbhobho. Bathe bethethe ukwenza leso senzakalo babaleka. So uye waba-threat nabantwana endlini khonapho kusenzakala khona, wazothi kwelikade waphuma ngisifisa abantu bancedisa ukuthi bacitshe indlu.
Ucabangela yena ukuthi kuhamba njani la?
Well, even nomuntu onganye uyabe phathekile uyabe bona nje ukuthi no, into le isukela endaweni yakhe leyo yokuthi abophise iqembu leli elibusayo iZANU-PF ukuthi kalenzanga into ngendlela. So yikho lapho kusukela khona. Kungayisikho lokhu ngabe konke khonokhu akwenzakalayo. And njalo indaba le njengoba yindaba engani sisondele ukuthi izwakale enkantolo ngezinye indlela zokuthi kwethuselwe u-Friday Simpson.
Khonokhu kwethuselwa kwakhe ubona zani uzayekela yini ukuthi ayenze khonokhu akwenzayo?
Indaba isisenkantolo. Khathesi ukuthi angayi-withdraw. Kodwa eqinisweni indaba esisenkantolo sokumele ukuthi iziwe iphele angithi yes. No amount of pressure is going to change the complexion of the matter. He is still determined ukuthi ikhethi yakhe iziwe idluli. Kanti vele okubangalisayo kuyini, i-MDC yadlula kushonisa isibani. Awuyitho intolerant wokuthi iqembu elibusayo kalisahanjiswe enkantolo. I-32nd Republic is different, angithi. Not that you are accusing it ukuthi yiye kwenzileyo ngoba indaba esa-investigator. But lesi kutho ukuthi ku-obani ukuthi kungabe kuyisisusa soneso. Kodwa njengoba iripotiwe asekeleni namaphoyisa a-investigate, sibone ukuthi ngubani okwenzileyo.